Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 kwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe kuphinde kwesulwe isiqondiso sokuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi ezibhedlela.
Sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho nokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan.
Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet iyo wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo.
Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabana becine bebulalana.
Impilo ekhona babugande elizweni lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlukile izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe ikhomishini ezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethule kuphindwe kwesulwe umthetho obuzavimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi lokunye okusetshenziswa ezibhedlela. UZulu uhlabe umkhosi ngomthetho lo owethulwe njengesiqondiso kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Kodwa izolo unobhala wedalele cabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule umbiko esithi isiqondiso esethulwayo ngolwesibili ngesamanga ngoba singela sandla sakhe isignature kumbe esikamongameli Mnangagwa njengalokhu okuvame ukwenziwa. Ibandla le-CCC lithi ukwethulwa kombiko lo kuyethusa ngoba kulakho ukudala ukungahlaliseki elizweni okungabangelwa ukwethulwa kwemithetho ngabantu abayabe bejonge ukubhidliza ilizwe. Ngesizwe amazwi kamsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Akuzange kwenzakale ukuthi uhulumende engaze kukhuphe inotisi kuGovernment Gazette kuvuka sokuthiwa umongameli wesizwe kakwazi. Thina sibona ngani sizavuka kwelinye usuku sesibona sesibuswa ngabanye abantu esingabaziyo okuzadala uhlupho lokufa nokulimala ngendlala njengabantu eSudan. Sitsho ngalokhu uma singatshayi nje sifihle umphini, ingwalo le ekhuluma ngemithi lama-ambulensi yiministri yiphi? Singathi siyacubula sibona konke lokhu kuhambelana le-Ministry of Health ne-Child Welfare. Bese sibuza ukuthi ngubani isiphathamandla esingale, sibone ukuthi ngu-Deputy President ubaba ohloniphiwayo uChiwenga. Ubaba uChiwenga ulo Deputy Minister, ubaba uChiwenga ulo Permanent Secretary, lama Deputy Secretary, lama Director, lama Protocols, wonke akwamanye ama ministries. Ngalokho kanti sisihluphelane, uma uPresident engakwazi mhlophe sibi njengokhutshwe ngubaba uDr. Meshack Sibanda, Permanent Secretary weCabinet, kabasethe okuthiwa iCommission of Inquiry ekuthiwa ifezwa iCommission of Inquiries Act efana naleyana eyathungamelwa ngobaba uMonhlanti, former president weZimbabwe, eze cubungula ukuthi abantu bafa njani, babulawa mbani soon after 2018 elections. Sibona ngani sesihlezi phakathi kobuhlungu obukhulu lokwesaba ngoba ungabona uhulumende esesithi lokho abanithi bengakwazi kufakwe ngubani. I-Commission of Inquiry izakhupha kuhle itshengise ukuthi ngubani wakubhalisayo, ngubani owenza lokho, ngoba konke lokhu kulukuzaba lobufakazi. Sizama ukuthi singavumi ukutshaya inja sifihle umphini ngoba kuzakwenza ukuthi kube lekhudita sithi siyavuka ekuseni sibone sekuluhulumende singamaziyo abantu baqale ukubulalana. Asimsupporti ngitsho upresident Mnangagwa afikisindli noni ED, kodwa thina sikasifuni kazi izanu ngabe yithi ngabe sebe resigna ngoba sebetshengisile ukuthi sebedabukane phakathi. Lokhu kuzakwenza ukuthi ngitsho lamabutho acine esedabukane phakathi, abantu balwe ngoba lapho kulwa khona indlovu ezimbili utshani yibo obuhluphekayo buyathuduka buphele futhi du. Asigcigcwezi thina bebandla labantu i-CCC sithi akube le-Commission of Inquiry yiyo ezaveza ukuthi igazethi le igameli gazethi lalokho ikumumetheyo kubhalwe nini. Angithi liyakwazi ukuthi upresident Mnangagwa ede kulive ese-Britain ngubani ke ede phethe impahla phethe amandla njalo lezi zinto zivela kuyiphi ministry? Yikho ke asigqigqisi singaphongo ukufaka ama-allegation sisola abantu ingani siyabazonda. Akube le public commission of inquiry has been the commission of inquiry act. Lokhu kuzakwenza ukuthi iZimbabwe izinze okwamanje sidlele sidlele evalweni ngoba singagcina sesibuswa ngezinye izijeye isigelekeqe ezizakufeza impi yomdeni. Siyabonga.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasimanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Inkampani yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless ithi isilungisise inkinga ebangele ukuthi uZulu ehluleke ukuxhumana emoyeni lasebulenjini kumalanga amabili adluleyo. Abantu abaningi abasebenzisa umakhalekhukhwini balenkampani bebesehluleka ukutshayelana incingo lokusebenzisa ubulembu be-internet izolo labuthange. Kodwa i-Econet Wireless yethule umbiko izolo ixolisa kuZulu njalo isithi lanxa kusale nkinga lapha lalaphaya udubo lolu solulungisiwe. Ukucitshwa kwenhlelo zokukhulumisana ngencingo lokuxhumana ngobulembu be-internet kuphazamise hathi uZulu Makhaza kodwa lenhlelo zamabhizimusi njengokusilela nje kwamandla kagetsi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuswelakala kokuxhumana lokhu kulimaza abantu kakhulu, kwalimaza amabhizinisi amancane, kwalimaza abantwana besikolo, kwalimaza bonke nje abantu abathintekayo. Singakhohlwa ukuthi laba esikhuluma ngabo lenhlanganiso lenkampani yiyo enkulu kwezokuxhumana elizweni. Ngakho-ke nxa kusonakala kuyo kusho ukuthi kuyabe konakele ebantwini abaningi kakhulu, amamiliyoni lamamiliyoni. Kubathinte kwabalimaza kakhulu, balahlekelwa zimali, balahlekelwa ukuxhumana lokhu akade bekudinga ukuze baxoxisane ngendlela le ababefuna ngayo. Kubalimaze kakhulu abantu.
I-Econet ithi isilulungisisile lolu dubo lanxa nje isithi kusasele lapha lalaphaya. Yebo, liyabubona yini ububelo abantu sebesenelisa ukuxhumana?
Lanxa besitsho kanjalo singakhohlwa ukuthi kukhona ukuthi kuvele ukuthi sekulungile edolobheni, emakhaya uthole ukuthi kakusebenzi ngendlela efaneleyo. akuka cacike kahle ukuthi kuye wonke umuntu sekulungile lokho abakhuluma ngakho kusengenzeka ukuthi kulungile kubo bonke abantu kodwa akasika kwazi kahle njengenhlanganiso iyabathengi ukuthi siqinisekise ukuthi lokho asebekulungisele sekulungile kanti ke kuqakathekile ukuthi izinto ezinjengazona lezi zingabe zisenzeka njalo nje ngoba ziyalimaza abantu kakhulu kakhulu
imbangela kahle kahle kungaba yini ncube ngamagetsi acitshwayo kumbe kukhona okunye nxa lisizwa lana
imbangela esiyibona kakhulu yilokho okuthiwa yikusweleka kwalabo abancintisana le nkampani eyabe isinkulu kakhulu kulezo ezokuxhumana inkampani isiyodwa nje inkampani ephethe konke ezinye lezi kazisekho azisakhulumi ngazo kangako zikhona lapha lalaphana kodwa yona nje isiyodwa sekuyenza ke ilale ingasebenzi ngendlela efaneleyo siyakwazi umhlaba wonke jikelele kungasweleka icompetition kuyawa iquality of service indlela zokusebenzisana labantu ngabe ngabantu abathengisa inkwa kumbe yini zisuka zidula izinto zangkhona zibe zisiwa iquality kwesikubonayo ezokuxhumana sezidula kakhulu kanti ke seziwile njalo ngequality ngenxa yokuthi kule nkampani yodwa eyiyo esinkulu kakhulu okwedlula zonke osokuyenza ukuthi ingazazihluphi ngokudinga ukuthi yenze izinto zisebenze kangcono ngentengo ephansi into edingakalayo ukuthi uhulumende avumele inkampani ezinkulu noma ngezivela kwamanye amazwe zibuye zizoncintisa kwezokuxhumana kuza kwehlisa indleko intengo yedatha intengo yokufona lokuxhumana nje okuhlukahlukeneyo kwenze futhi quality yezinto kweziye phezulu lezo sizithole kumankampani lezokuxhumana sidinga inkampani ezivela ngaphandle ezilamandla ezilemali ngoba lezi ezimbili eziphikisana lale nkulu sezincane kakhulu azisela amandla
Hello ke ngumnomsana efidlela Ncube oyinhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Amapolisa athi akhathazwa ikuqonga kwenani labathandanayo abaxabanayo becine bebulalana Phose nsuku zonke amapolisa abika ukubulawa kwabantu abahlamukelana ezindlini. Sikhuluma nje amapolisa athi omunye undoda wakobulawayo eCountry Park, uJabulani Phakathi, ubikwa itshaye wagamula waze wabulala umkakhe usiphathisiwe Ndlovu, obeleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithoba minwe munye 19. Bebelomntwana olomnyaka wokuzalwa owodwa. Wokuzalwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Difa wajabhe bangodube saqala ukumbuza ukuthi ubona kungani kuyini okubangela ukuqonga kwenani lamacala la.
Impilo ekhona babugande elizweni lakithi yike sisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlidukele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana ikakhulukazi abantu abathandanayo nxa ukuthi umuntu ongumama ebona ukuthi ubaba wangikhaya akayenelisi ukuthi athengele abantwana noma ngithi asupport umndeni wakhe ngendlela efaneleyo kuba lokukhonona thize noma kuba lokungasakhulumisani kuhle noma kuba lokudelela lelana noma lokuphendulana ngamagama angalunganga ukuthi inhliziyo zihluthuka kanjalo kwenziwa ikuhlupheka kwenziwa ikuswela izinto ezizidingo ezifanele ukuthi ngabe ziba khona emdenini yimbangela enkulu kakhulu le eyiyo eyenza ukuthi abantu egcineni begcine sebethatha amanyathelo esiwabonayo kulamalanga esibona ukuthi abantu abaningi bayabulalana abantu abaningi benzana izinto ezingalunganga ikakhulukazi labo abathandanayo
manje ngokubona kwakho kungalungisiswa njani inani ngali lokhu liqansa
ukulungisisa udaba lufanana lolu ukuthi siqale sikhulube ngendaba ezokuthi iikhonomi yelizwe ingalungiswa njani okuyiso isiqoqoqela sodaba impica abadala leyo babukande ngoba nxa sithi siyakhangela into enzima njalo sesekatshana layo ukuthi singathi izinto ziza kuya zilunge noma zinzakale ngendlela inenge elifisa ngakhona kodwa ke esingakutsho nje esingafisa ukuthi uzulu wakithi nxa engazama ukuthi babe lokubekezela njalo abaqakathekise uthando kakhulu njalo babekezelelane babekwazi ukuthi lokho abakuswelayo izidingo zabo lezo abazidingayo abangazitholiyo ayifiki ukuthi yibo bodwa bengumdeli abazuswelayo kodwa ilizwe lonke lukhangelayo lodubo olunjalo ingakho udinga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ubaba lomama ababambane yiyo indlela batshengisana uthando yindlela engenza ukuthi le ndubo lezi ababekhangelane lazo bengazikhangeli ukuthi mhlawumbe ukhona oyedwa ofanele ukuthi mhlawumbe akhangelane lolu dubo kodwa bakukhangele bakubona ukuthi ludubo olukhangelane labo bonke bengabazali njalo okudinga ukuthi ababambane izandla ukwenzela ukuthi uhambo lolu abaluhambayo olunzima kangaka benelise ukulunqoba ngoba ngaphandle kokuthi bafake uthando phakathi udubo olukhona lolu olokufa ngendlala suku zonke alusoze lweliseke ukuthi luzwakale noma lwehle kuhle kumunye ikakhulukazi kubomama ngoba omama kakhulu yibo abasuke bekhangelane lokuthi abantwana badlile abakhangelane lokuthi ekudliweni ekhaya ipressure ibaningi kibo ekugcineni okwesokuyala sokusenza ukuthi begcine sebephendulana nzima labo baba yikho esingakufisa nje yikho khona ukuthi asizameni ukuthi singuZulu waseZimbabwe asipheni lokubekezelelana njalo sizameni kakhulu ukuthi sigweme amanye amazwi angenza ukuthi abanye bethu bahlukile izinhliziyo.
Lo ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango Dube obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi iCommission elwisa inkohlakalo eZakh iphakathi kokucubungula amankampani kahulumende ayithoba munwe munye 9 acatshangelwa ukuthi aphatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Umgcinisihlalo weZakh unkosikazi Lois Matanda Moyo walile ukuveza amagama amankampani la esithi lokhu kungalimukisa abacutshungulwayo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo ezitolo osekubangele ukuthi abumbe ikomiti ezacubungula imbangela yokuqonga lokhu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela kini lonke mahlaba, kini lonke bongisiyalela wonke komo. Siyalicela lapha ke lisethe lokho ukuthi angamapulazi umuntu lamapulazi angu-20. Sifuna ukuba leqiniseko ukuthi sikhulume kakhulu ngakho lapho esichazisele ukuthi wayeni lamapulazi angu. Sengubhizinisi bhushwa phela, sengumhuqulu. Ake lisethe ke lokho konke lokhu lalamagold lapho. Sifuna ukuthi sikhulume phezu kwabo bezibone ukuthi labo balamacala bengena endaweni yabo lapho kufanele khona. Khulumani ngamapulazi langu-20 lokunanga kwade siyangena wathi umgabu lamapulazi angu-20 nakusokuvela umntana kamgabu lamapulazi angu-21. Ake lisichasisele kahle lapho, sifuna ukulungiselela thini lakho kunginika amaoveto yona aqinisa ikhanda wona lamapulazi amangangelo keqinisa ikhanda angalapulazi engalanik. Hawu, sicela ukuthi silungisele into elizwe lethu lihambe kahle, saye singalweli ukuthi omunye uhuqule, saye lokuthi sonke sihambeni ngendlela eqondileyo.
Studio 7, Studio 7, khuluma noNicholas Moyo from South Africa. Hayi, Studio 7, sakazwa omhle kabi. Ngicela ningazihlisa isithunzi ngokulokhu faka abogawule. Abogawule immediately ugawule nje bangavula umlomo nje, yonke into ephuma emlonyeni wakhe nje ihlukumeza ithumela iy'londa ebantwini abaningi abasezimbabwe. So zabani Studio 7 ukuthi nje into zikagawule, abogawule nabomalathi inkomo labana nabojoseph Shuma imilomo yabo ayihlala obhukana. Abanikazi bezanu PF abatholakale emafonini, mhlala nisho ezindabeni lapho ukuthi abobani isikhulumeli sikamnakava angatholakali efoni ubani bani. Bonke abanikazi bezanu abatholakali emafonini, kutholakala nje bona laba iy'khothamathelezi abogawule nabojoseph Shuma yibo kuphela abanokubabhebheza. Izanu yona the real zanu, zanu PF yamampela ayikhulumi noma ningabafonela abatholakali emafonini. Thank you, bye.
Bevuka njani Studio 7? Vuka njani Studio 7? Siyabonga ngendaba elileli sinikazi namhlanje ukuthi khulume ngendaba yezanu PF. Izanu PF nangwayo kulele kuyo awula ndengezi ngayo abuya ngabe mariziva kade sakhronyiswa siphronyiswe lokhu okwakade sesikwazi ukuthi linjani abantu bezano selisele liqinile ngentwana leli yenzayo umuntu wonke karejiste ukuvota sifuna ukuthi lonyaka sikhuphe thina sisemaruziva akula nto eyenziwayo amarodi ngamagodi asikwazi ukuthi irodi zilungiswa
yebo masel masikhuluma silapha igama lam khona gomo uma ngasekhaya elufani labendakwa khona ku-fort 1 ye siyaziva izindaba zimnandi zivela kubo lola ikhulume lakhe ilizwi kunalizivakale phakathi kwamphakathi ye ya kunalo ndoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igqunqu yakhe lo hhayi ukhuluma iqiniso lihle ukuthona sisithi mashona siwa bantu umbuso ubandezela izani asipheni izani bantwana bekhaya bantwana abahle asipheni izani izani yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe lesizwe kungela mali ethengayo abantu bephila ukuboleka izimali emalayiboleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezanu abantu bezanu buyehluleka phumani embusweni siyalicela get out liyehluleka akulamzame luzamayo i-1 alilasihawu futhi labantu sengithi ngaphakama le-audio izwakale
yebo bafowethu basakazi bakastudio 7 njani ke bafowethu lo untela kodade hayi plan yenkosi yethu ujesu ukristu wasifelayo emthini efela thina izobe ya hayi into embukuyisho nasi bafowethu ngifuna ukuthi ngikhumbuze abantwana benhlabathi ngifuna ukukhumbuza abantu bonke bakamthwakazi ukuthi abantu baningi siyakhohlwa asikhumbuleni ukuthi yena ufather zimbabwe wakuwakhuluma wathi khona ebantwini oginye izaphu uginye islow poison wasephinda egcizela ngamazwi futhi athi khona impi izaqala empumalanga so leyo mpi lingangeni phakathi kwazo yekele zithukane manje thina mazimbabwe thina mandebele bantu kamthwakazi siyayithanda indawo sesingene saphesa kugqumuka phakathi yikho badala bethi khona thina singothathekile bayekhuma into enjengaleyo abadala ake sizincwebeni ukubana singakholi kubana ngesikhathi gugurawoni isitshaya ivulala izihlobo zethu ngako lo yedwa umtshona okwathi khona kade kwenzakalani elizweni bonke bayesikhona ama-dissidence kulo ama-dissidence lata ke sizijeni sigoqa izandla sithi hayi alala
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakazi abahle zisithi ninjani siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu bezanu PF lo okhulumela izanu PF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile ethengwa indizamtshina ye-54 million hhayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo ngoba uzobona umuntu omutsha esiyavotela izanu ngoba izanu iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ongamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kule okungamaplazanyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuyaye kuthola lama-t-shirt kuthola lamansaro hayi kurayithi konke nje le-fertilize so siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhulume lizwi linye ukuthi lokhu sokwanele enough is enough iZanu-PF sibonile sisenze iziyelele sonke sisibona ngathi vele sizinhlanya ziphelelanga ikakhulu mina nyake ngizonde ma kunomuntu weMathebeleland from Midlands to Mathebeleland osavotela izanu ukusho ukuthi usatsho ukuthi izanu right impela ingaphinda negugurawunde yesibili ngiyabonga
shalele sahlupheka thina hayi uyazi ma usizwa kuthiwa ilizwe selalahlwa into inkulumo ku-Jeremiah 5 gijimea izitratani zonke ungathola abantu bonke abathi nkulunkulu bazakusizwa eZimbabwe even if ungahamba yonke indawo uyathola abantu befake izembatho abanye bengafakanga izembatho bethi bayenkonzweni kodwa i-preaching yabo i-preaching yethu ayiseyileyo yokupreacha into e-right sesipreacha i-division asiselakuthethele lana asaxolelani okwethu sokukwezela impi phakathi kwethu sizondana ilizwe lakithi lifuna icounseling enkulu kakhulu ukuthi sikhiphe abantu engqondweni zethu lezi sikizwe ngoba sisengqondweni ezimbi kakhulu ezetribalism ukuthi sokusiba labantu abazazi ukuthi bona bangcono kulomunye umuntu kodwa abantu bonke ngapha kaNkulunkulu sesayithatha ukuthethela kwembuzi sakufaka emakhanda ethu into engiyikhangeleyo ukuthi we don't know what we are doing. The most important thing kufuneka icounseling and icounseling yakhona ifuna abantu abazapreacher behlanganisa abantu ukuze abantu beyazane ukuthi hayi umuntu noma enjani noma ekhuluma lupulingi kodwa umuntu kaNkulunkulu. So into engizama ukuyikhuluma lapha nasi ngithi mina ake sigebhe namagodi sikhafuleni inhlamba lezi esizithukayo nayo ngoba wonke umuntu ungumuntu kaNkulunkulu. Njalo engicelayo yikuthi akula muntu oyangekayo ukuthi ekukhuluma ukuthi asithandaneni. Umuntu oyangekayo nguyena lo ongafunda ukuthi abantu bethandane abantu bezwane. Then siyenze ukuthi hayi kathi sitha ngubani umuntu ozonda abantu oyenza abantu bengazwani iZANU-PF. So ngiyacela nje ukuthi bantu bonke abantu abazwisisayo like lizwisise, don't shout it other ngoba ukuthethisa omunye umuntu akukuncedi ngaludo. Ukukhuphulela iBP yakho akusoze kukuncede ngaludo. Mina noma ungangithuka I don't care ngoba ngiyakwazi ukuthi awukwazi ukwenzayo. Watsho njalo uJesu Christ, only God knows what I'm doing preaching. Maybe I'll be blessed by that. Thank you people, thank you very much. Cela uthando lokuthi sizwananeni siyekeleni ukuthethisana ngamafoni. Thank you very much ngoba uma uthethisa umuntu ngefoni uyayi coward. Thank you baba.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes ngoba iminingi kakhulu. Siyabonga. Ngokwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump izolo ubethula amazwi akhe kungxoxo mpikiswano ebilawulwa ngumsakazo we-CNN lapho aphathe khona indaba ezimbalwa. UTrump ulamndule ukuthi umama okuthiwa wamdlwengula unkosikazi Jean Carroll uyamazi esithi kazange ake ahlangane laye. Ngezokhetho olwedluleyo uqhubeke ngembiko yakhe yokuthi wagqilibezelwa. Ebuzwa ukuthi uzavuma na nxa enganqotshwa kukhetho oluzayo, uTrump uthe kuza kuya ngokuthi ukhetho lwakhona luyabe luqutshwe njani. Ebuzwa ngempi yeRussia leUkraine, uTrump uthe ngabe engumongameli impi le yayingasoze vele ibe khona. Wengezelela esithi engumongameli ubezamisa impi le ngelanga elilodwa nje zwi. I'm going to go to the hospital. Kumnandi na ichukela ingoma kaMakhathi featuring uMuyi uMampintsha esigqibela ke uhlelo lwamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lithi kumele kubunjwe i-commission nezacubungula ukuthi kuyini okubangele ukuthi kwethulwe uphinde kwesulwe umthetho obuvimba ukuvezwa kokuthengwa kwemithi ezibhedlela. Inkampani yabo makhale kukhwini i-Econet Wireless ithi sisilungisisile inkinga ebibangela ukuthi abantu bengaxhumani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.